Abongi kanye labanye abasebenza kugatsha lwezempila kahle bebengasebenzi lamhlanje besithi bami ndawonye labo dokotela. Uzulu wakobulawayo uveze ukukhathazeka ngesimo esisezibhedlela ngoba kusele abafundela ukuba ngabongi kuphela. Umnumzana Anthony Majongosi okhokhela inhlanganiso yabongi yesibhedlela se-United Bulawayo Hospitals uthi bathethele linyathelo ngemva komhlangano abawenzileyo.
Sithi sifuna umunye wethu uDr. Peter aphenduke. Kade sisenza i-meeting sifuna aphenduke. Angaphenduka siyahamba emsebenzini. But kathesi sisafuna ukuhamba emsebenzini. Funa ukuthi aphenduke ukuthi thina sihambe emsebenzini. Amanesisi lapha ngikho senza i-meeting lapha ukuthi vele sikhulumisane ukuthi siyenza njani kumbe sizogcina sithi vele lati asisahambe emsebenzini until uDr. Peter aphendukile emsebenzini.
Umnumzana Ndumiso Dube ongumongi uthi ubona kufanele ukuba bame ndawonye labo dokotela ngoba lokhu okwenzeke kumagombeyi kungenzeka lakubo.
Lathi bengakwenza njalo kutsho ukuthi bengakwenza kuyingqongubani phela vele umuntu osebenzayo. Okunye njalo yikuthi lowo ngudokotela owathena wafunda khona empilo efunda simkhangele. Okunjengangokuthi ngomunye wethu vele kungayisikuthi uyingxenye yenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, kodwa ke kungukuthi ngumuntu owavele wasuka kusona esisibhedlela. So mbona ukuthi akungiyinto ebalulekileyo ukuthi lathi siphatheke njengabongi labongikazi bakulesi sibhedlela ekuboneni ukuthi la uyaze ezetholakale sihlanganise njalo ndawonye lomunye wethu esimthathelwe ngochuku olungaka.
Omunye wezakhamuzi zakobulawayo umnumzana Xolani Songo uthi okwenzakala ezibhedlela okwamanje kuyingozi.
Impilo yezigulane isengozini kakhulu, kuyinto enzima kakhulu ekhangelane lelizwe ngoba masikhangele kulokhu abakhona kathesi abaphethe abantu ngabantu ngabafundelayo ke abafundela ke ubongikazi, okusho ukuthi bona bayenelisa kakhulu ekwamukeleni izigulane bezihambise kungcwethi ezaziyo ukuthi zingaphatha njani lezo zigulane kusiya ngokuthi ziphatheke ngani emzimbeni. Kodwa ke okwamanje sokumele ukuthi zikhangele, ngakho ke kuyingozi kakhulu ngoba abakabi lalo ulwazi ebantwini labo abafunda kakhulu kiwo, yibo ke abangekho ezibhedlela ukuthi bababonise indlela lokuthi kwenziweni.
Uqhubeke ethi kuyadingeka ukuthi ingxabangxoza esezibhedlela ilungisiswe masinya.
Kubonakale esinye isigulane siphela ke siphela umoya esise ambulesini besazama ukuthi basincedise ngoba ke kuyinto zonke ziyingxabangxoza besazi ukuthi akula muntu ozathi ukuthi enikeze ke leso sigulane usizo ngendlela eqondileyo ngesikhathi esiqondileyo. Ngakho ke isikhathi yinto eqakathekileyo kakhulu ekukhangeleleni isigulane ukuthi khona samukelwe siphiwe ke uncedo ngendlela efaneleyo ukuze ke into zihambe kahle. Ngakho ke yinto okumele ukuthi ikhangelwe kakhulu ihlolisiswe ke ngeso elikhaliphileyo ukwenzela ukuthi kulungisiswe lona oluyiludaba oluletha ke lokhu kuxokozela lokungahambi kahle kwezinto.
Unkosikazi Nancy Ncube obeyedinga usizo esibhedlela uthi uhulumende ngabe uyabazwela ngoba bathwele nzima.
Umumo sesibhedlela namhla la wawuyenzi futhi bengisithi mphenduke lo mntana nami njalo sibone iplani njoba la namhla asilalanga. Khathesi nanku amanensi akusela manensi akusela muntu kugcwele ama-student nensi. Angazi ukuthi sibili uhulumende ngabe yazama ukuthi engenele sibone ukuthi kwenziweni nxa kunje. Hayi bakithi sizweleni bakithi, zamani lokho abakufunayo zamani ukuthi bengilingani ndiyakulungisa. Khangelani nampo abanye sebefele ezibhedlela, nampo abanye balimele na. Hayi kambe shiwa bakithi, hayi bonani ukuthi lizama iplani bakithi hulumende.
Udokotela Solwayo Ngwenya umqondisi wesibhedlela sempilo namhlanje wale ukuphendula imibuzo yeStudio 7 esithi isimo esikhona okwamanje sesiyingozi ngemva kokunyamalala kukadokotela Magombeyi. Uhulumende useveze ukuba uzaletha odokotela bebutho ezibhedlela ukuze bazoncedisa izigulane. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.